sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalithola njani izilukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ngolwesihlanu mhla ka 23 lwezi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulomthetho lwe-Urban Councils Act oyiwo umthetho osetshenziswayo ukuphatha amadolobho ngama-local authorities in urban centers. Lowo mthetho usobala ukuthi lokho okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
Umantshi wakobulawayo ugweba olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josphat Mzacangulube labanye abathathu ukuhlala ejele okweminyaka eyisikhombisa.
Idale lona lithi abantu laba icala abalenzayo likhulu kakhulu yile lenza ukuthi ama WhatsApp avalwe. Into yena le ngibeqala ukuyizwa ngoba kayizange ikhulunywe enkantolo. So ezinye izinto esezikhulunywa manje ayisizo izinto esasizikhuluma enkantolo.
Isinqumo sikahulumende sokuguqula amanye amabizo emigwaqo kobulawayo lakwamanye amadolobho sesicunule abanye. Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi womdumo werumba ugibela bemsola ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi yifohlani sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umantshi wakobulawayo lamhlanje ugwebe umnumzana Josphat Mzacangulube labanye abathathu ukuba behlale ejele okweminyaka eyisikhombisa ngemva kokutholakala kwabo belecala lokuphatheka kudlakela olwenzakale ngozibandlela lonyaka. U-Anastasia Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umchuchisi umnumzana Jethro Mada utshele idale ukuba uJosphat Mzacangulube, uMelusi Moyo, uOtilius Vanda loFortune Masuku bathisa imota ezintathu badiliza umduli womuzi kankosikazi Eva Bitu owayengumgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana kuZanu PF kobulawayo babulala lamafasitela omuzi wakhe ngozibandlela lonyaka kudlakela olwaba khona ilizwe lonke. Igqwetha elimele uNgulube enenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli lawyers for human rights umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa ngesigwebo lesi.
Yeah, idale selikonvictile la sentenza selibabambe belecala sokuthi kufuze bapike iminyaka eyisithupha kuyikuthi idale lona lithi abantu laba icala abalenzayo likhulu kakhulu yile lenza ukuthi ama WhatsApp avalwe. Into yena le ngibeqala ukuyizwa ngoba kayizange ikhulunywe enkantolo so ezinye izinto esezikhulunywa manje ayisizo izinto esasizikhuluma enkantolo. Kungasenani yikho sokwenzakele thina sokumele senze ukuthi siya High Court siapil. Yes, yeah, ukhiphe umnyaka owodwa weyi-7. So baza seva 6 years.
Esethula isigwebo sakhe uMantshi Tashaya uchaze ukuba abane laba baphatheka kudlakela njalo basebenzisa inkundla zokuxhumana zebulenjini ukutshotshozela uZulu umvukela kwabangela ukuba uhulumende avale ubulembu okwensuku ezintathu. Wengeze ethi icala leli lilesisindo esikhulu okwamagama esingadingi ukuthi umuntu engagwetshwa i-community service lesicelo sokuthi bathethelelwe ngoba bedale icala okwakuqala singemukeleki. UTashaya ebegwebe uNgulube labanye bakhe iminyaka eyisikhombisa kodwa wabeka eceleni owodwa ongabuyiselwa nxa bengadala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. Ngemva kokwethulwa kwesigwebo iningi labantu likhalile njalo izibotshwa lezi zize emthethwandaba zifakwe izankosi ezandleni lasenyaweni. Bese kungamaviki phose amabili izibotshwa lezi zilinde ukuzogwetshwa okubangele ukuba uThashaya ahatanise umtshutshisi ukuba adinge imota iyethatha izibotshwa. Impahla ebikwa ibhidlizwe ngabane laba igoqela imota ezintathu lamafasiteli endlu okubikwa kubiza amadola eMelika adlula inkulungwane eziyisificamunwe munye lengxenye i-US$95,000. Ungulube uke wama kukhetho olwedlule ezimele njengelunga ledale lephalamende ebulawayo South kuthi uSibanda wayeme njengokhansila webandla lePeople First. Amagqwetha abane laba akhangelelwe ukuphikisa isigwebo emthethwandaba waphezulu oyeHigh Court becela lokuthi bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail besalinde ukulalelwa kwesicelo. Ngimele iStudio 7 ngikwabulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi uzasungula imali lesisindo esikhulu kulandela kwethulwa kwemali yama $2 lama $5. Esethulela intatheli zindaba lumbiko eHarare lamhlanje usibalukhulu wogatsha lwezemali umnumzana George Kuba Matanga uthe bebezavele bethule imali elesisindo esiphezulu ngesikhathi besungula enye le ngenyanga edluleyo kodwa bakubona kufanele ukuthi baqale ngencinyane. Ephendula umbuzo wokuthi bazaqeda njani udubo lokuthengisa imali yakwamanye amazwe emkambo wensitha, umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Clemens Chiluwa uthe abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bazabuzisiswa ukuthi bayithethe ngapi imali yaphandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izenotho umnumzana Masimba Kujera.
Kuyinto ezenza ukuthi intengo zikhwele njalo i-inflation iqonge ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi abantu abathengisa izimali bazithengisa befuna ukuthi bazigcine in bigger notes. So engaletha ama-bigger denominations on the market kuzatsho ukuthi abantu izimali lezo zingabuyeli ebhenki njalo uyabe ulama-problems awokuthi intengo zizakhwela zilanda ama-notes lawana.
Ngesikhathi esungula imali le entsha umphathi ntambo wezemali sezwa imbiko yokubana isizathu sokuthi basungule imali yesisindo esincane kumbe ngesilungu abathi ngama small denominations kwakuyikuthi bafuna ukuvikela abantu ababezama ukuthi bazibazele imali. Kodwa kathesi sesizwa kuthiwa sekulenye imali enkulu ezasungulwa. Ubona njani wena lo?
Uyamangalisa njalo uzabona ukuthi imali esibonayo kathesi abathume lama $5. Ubungubaba uMangusha osiyele ukuthi imali isizabuya kuma-banks. Kodwa ngibona njengani lapha ngobaba uMthuli Ncube. Ngingazi ukuthi uhamba kanjani ngoba siyakwazi ukuthi into ze-monetary policy siyazikhangela ukuthi uGaviana wase-Reserve Bank nguye osikele ukuthi uzabe uhamba kanjani.
Abazatholakala bele mali yaphandle kwelizwe kuzamele baveze ukuthi ivela ngapi. Ukubona njani wena lokho?
Ubona njengani lungaba ludubo sibili nxa sikhangela ukuthi abantu bathunyelwa izimali izihlobo eziphandle kwelizwe njalo akuyicala ukuthi umuntu abe le foreign currency. So angazi ukuthi kungani umphathi ntambo efuna ukuthi umuntu eveze ukuthi imali wayithola ngapi. Kulabane kathesi abazuza amasalari abo nge-foreign currency. So angazi ukuthi bona beza tshoni nxa bengabantu bale foreign currency. Ubona njengani ubaba uNcube sebephelelwe ngumphako lapha kundaba le ekudila nabantu abathengi i-foreign currency lapha emkambeni owenzile.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave
la ku shortwave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Isinqumo sikahulumende esokugoqula amanye amabizo emigwaqo kobulawayo lwakwamanye amadolobho sesicunule abanye abathi amanye amabizo awaziwa nguZulu ikakhulu esigabeni seMathebeleland leNkabazwe. Abanye njalo ngabathi kuyamangalisa ukuthi kobulawayo akula mabizo amaqhawe afana lawakamnumzana Sydney Malunga, Dumiso Dabengwa, Welshman Mabena, labanye ababe kubandla lezaphu lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Joshua Nkomo. Abanye ngabasola kakhulu ukuthi umgwaqo olodumo u-6th Avenue usuzabizwa ngokuthi ngu-Emerson Lambuzo Mnangagwa Way. Umnumzana Nick Mangwana unobhala ugatsha olubona ngokwethulwa kwimbiko ulobe ngalinguquko enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe legqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Machobana Ncube, umnumzana Joseph Chuma wezanu PF labanye abantu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ngalolu daba ebulenjini beFacebook.
Section 276 isekelo sombuso leso ukuthi ucreate into esithi devolution and then upha ama local authorities okungamadolobha lezabelo zemaphandleni amandla okuthi okwenzakala kulezo ndawo kube yibo abaphathayo. So uhulumende esithi central government kulezinto angafuzanga azenze ezenziwa yi local authority like ukuphathwa kwamadolobha. Bese sibuya ke kulomthetho lo esithi Urban Councils Act oyiwo umthetho osetshenziswayo ukuphatha amadolobho ngama local authorities in urban centers. Lo mthetho usobala ukuthi lokho okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni. Ukutshintshwa kwamabizo amadolobha kwenziwa ngama local authority yiwo alomlando, yiwo alamandla okuthi nxa kuthe kwenziwa idorobho kwakhiwa kwafakwa imigwaqo kwenziwa amasebhabhu abe yiwo azanika lawo masebhabhu nemigwaqo amabizo. Asonto eyenziwa nguhulumende le yenziwa ngama local authorities.
Amadolobho alelungelo bani lokuthi angagugula khona?
Kufuze ukuthi ahambe emthethweni e-High Court ayetsha i-review application kwesule lokho ngoba okwenziwe kwemthethweni. I-cabinet vele kayilawo amandla okuthi yenze khona kokwenzileyo.
Ye, okwamanje-ke sithathe ubaba uJoseph Chuma webandla le-ZANU PF.
Mina mbona ndaso isikhathi sokuthi sifuneke kusikhangelana naloku kuguqulana kwakwamabizo emigwaqo lani lani akuqakathekanga khona kwayo. Into eqakathekileyo kathesi yikuthi bona sikhangele umntu bona sizibhedlela sizazivuselela njani ekusileni hospital leyathi ikhona ngoba uNkomo sizayivula njani, imigwaqo yona leyo sigcwele amaphodo zona lawa sizagqiba njani. Kulabanye abantu abasebenza lo president kodwa besengizinto bezenzile ekuceleni and unfortunately kubisela isinqumo lezizini kapresident emuva. Lokhu kufuna ukuthi sisobala sibili ukuthi indoda lana iyazama ngamandla onke igidimiyeliyele kathezi ukhangela lapho every time angaphuma esithi uzama ukuyakhankasa ukuthi yena adinga i-investment for iZimbabwe abantu basala betshaywa lapha ngamapholisa. Uzibuza ukuthi kanti why kusenzakala nxa ephumile kuphela nxa ekhona usezukuza ukuthi kwenzakeni. So kuhle kubona vele kulaba abantu abasebenza kuhulumende abavele bejonge ukubuyisela into le emuva umekafit into leyo ayisebenzi ayisucceedi and most of them are civil servants besikuphambanisa sizehluleka ukulungisa ilizwe lethu ngenxa yezinto zabe zibolileyo lapho kuzenza lepho ukujikela upresident emadakeni a-unnecessary.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke Golide. Silobaba umsomi umsomi mlilo
uhulumende kumbe ngithi umongameli ngapha eceleni lakithi ngapha akemukele ikuhle izandla zakhe zisangcolile ukuthi ngakwaqhuba inhlelo leziyana zokuxolelana ekwenzakalayo umbhuqazi lwana. Bona phela lokho kungakaqedwa lokhuyana. Kodwa kathesi uma sokuthiwa sokufaka amabizo ezi-three team lezi ambona ngathi akuqakathekanga. Okumele sibili kukhulunywe ngakho akwenziwa, kukhangelewa into ezivele eziseceleni ezingasincedi ngalutho. So asizameni ukuthi uhulumende wethu kakhulu asincedise, akhangele into ezihlupha abantu kakhulu, ayekele lokhu okunye uvele ungazuze kusincede ngalutho. Kulokho kukhulunywa ngamabizo ukuthi i-street lesi sinebizo leli, hhayi kanakulethi letafuleni.
Labo ke ngabanye abaxoxe lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni siluthulela ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Good Life Talk lamhlanje sikhangela udaba lokuguqulwa kwamabizo emigwaqo emadolobheni atshiyeneyo. Eminye inikezwa ibizo likamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ake sikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika kanye lomkakhe unkosikazi Melania Trump bamanyane emthandazweni wokungcwatshwa kwabebutho ababili abafele engozini yokuwa kwendizamtshina ye-helicopter kwele Afghanistan. Omunye wabasungula inkampani yezimota Tesla u-Elon Musk uphawule ukusebenza kwemota yabo entsha esebenzisa amandla kagetsi e-Tesla Cybertruck esigodlweni sale inkampani ese-Tesla Design Center esise-California khonapha kwele Melika. Ele Melika lithi likhathazekile ngemizamo yele China yokungenela liphazamisa ukuqhutshwa kwekhetho lokudinga umongameli wakwele Taiwan. Kube lezehlakalo zengozi zezimota ezedlula amachumi amahlanu ezibangelwe isimo somkhathi eDenver khonapha kwele Melika ngomva kokuna kwe-snow esinene. Kule nkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kwele Botswana okungekho emthethweni asebebotshiwe babuyiselwa ekhaya. Lokhe amapholisa eBotswana isungule umkhankaso avame ukuwenza minyaka yonke ngesikhathi sekhefu leKhisimusi okulwisana lokudalwa kwamacala. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya eseHaviron kwele Botswana.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe elihlala ngaphandle kwelizwe lilungiselela ukuphindela ekhaya ukuyakuba lesihlobo labangani, kulukhuni kwabaseBotswana ongekho emthethweni ngesikhathi amapholisa alelizwe esesungule umkhankaso avame ukwenza minyaka yonke wokulwisana lokudalwa kwamacala. Mhlaka 1 Lwezi amapholisa weBotswana asungula amalanga angamachuma isithupha okulwisana lokudalwa kwamacala ukuguqela ukubutha abangena elizweni okungekho emthethweni. AbeZimbabwe abaseBotswana ongekho emthethweni abafana lonkosikazi Emil Dube bathi akusahambeki ezindleleni ngoba kugcwele amapholisa.
Kuyabotshwa akudlalwa endleleni, ikakhulu abantu bekhaya babanjwa ngobuningi. Akuntshintshanga lutho ngokungena kukahulumende omtsha eBotswana, abantu lokhu bebuyiselwa ekhaya ngobuningi.
Ele Botswana lisanda ukuqhuba ukhetho lokudinga uhulumende omutsha ngenyanga kaMfumfu lapho umongameli Mokgweetsi Masisi anqobe khona. Ngaphansi kwahulumende osanda kwehla ehlalweni uMnumzana Ian Khama abeZimbabwe bebesidla imbuya ngoluthi bebuyiselwa njalo nje uma bezama ukungena eBotswana okungekho emthethweni. UMnumzana Isaac Ndlovu isalwane seZimbabwe eHaviron uthi akulamahluko phansi kukahulumende omutsha, amapholisa aseqinise imigoqo abayifaka emgwaqweni ama-roadblocks bedinga abangena elizweni okungekho emthethweni.
Khathesi sibona ukuthi sokulenani eliphezulu lamapholisa emgwaqweni bedinga abangena elizweni okungekho emthethweni. Iningi labantu liyangena kwele Botswana ngenxa yesimo esilikhuni ekhaya, ngabona yikho ele Botswana seliqinise imikhankaso.
Iningi elingelancwadi esiqondileyo zokuhlala eBotswana likhala ngokuthi kuzaba nzima ukuphindela ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ngenxa yama-roadblocks akhona endleleni.
Lesi yisikhathi sokuthi siyebona izihlobo labangane ngesikhathi sekhisimusi, kodwa uhambeki ngenxa yokuthi kulamapholisa amaningi endleleni. Yuhamba wadizwa wabhadala ukuze wenelise ukuyaphuma eBoda.
Akula nani elicacileyo sabeyihlelwe kulolu dubo, kodwa amapholisa athi asebebanjiwe bayedlula inkulungwane ezine. Lokhu yomkhankaso lo usungulwe ekuqaliseni kwayona le inyanga kaLwezi. ELeBotswana lithi lisebenzisa imali ephezulu efika isigidi samapula ukubuyisela beZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni. Kodwa eleBotswana liyavuma ukuthi lilwa impi eliyehluleka ukunqoba, ngoba abeZimbabwe ababuyiselwa emuva bangena elizweni izimoto zisanda kubachitha emngcelweni wePlumtree. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kweLeBotswana.
Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastlelager Premier Soccer League ingena kuviki lamathumi amathathu lambili kulimpela viki, njalo amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco salonyaka kuzamele abophe ziqine ngoba ibhekane lemidlalo enzima kakhulu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Kusasa ngomgqibelo iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo eleChicken Inn lizavakatshela eleBulawayo Chiefs enkundleni eluveve, njalo lomdlalo ukhangelelwe ngabaningi abalandela umdlalo wenguqu ngenxa yokunyonkolozana okuhlala kusenziwa yilawa maqembu ebulenjini beTwitter. Phezu kwalokho, iqembu leBulawayo Chiefs livele lisesimeni esibi engalaneni yemiklomelo njengoba lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni, ngokutsho ukuba kumele linqobe ukuze lithuthukise amathuba okusinda kugunyulweni kwisigaba saphezulu ekupheleni kwesizini. Ngakwelinye icele, iqembu leChicken Inn lona imiklomelo ngamashumi amahlanu lantathu lalo kumele linqobe ukuze lithuthukise amathuba alo okuphakamisa inkezo ye-PSL. Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa, iqembu leHarare City lizadibana leLeyada enkundleni yeRofaro. Lawa maqembu alwisa ukusinda kugunyulweni kwisigaba saphezulu njengoba iqembu leHarare City lihlezi endaweni yeshumi lambili lile miklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa, kuthi eLeyada lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili. Imidlalo iqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leHighlanders lona elihlezi endaweni yethoba mnembili elizanqikila ngakhona lelo Manyikadamuns elihlezi endaweni yethoba mnomunye. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uHendrik Pierre de Jong uthele umdlalo kawusoze ube lula ngoba lawa maqembu ayehlukaniswe ngumklomelo owodwa engalaneni.
Sile mklomelo engamachumi amane lambili ikanti bona bale mklomelo engamachumi amane lodwa, yikho ke lomdlalo kawusoze ube lula ngoba iqembu le Manica Diamonds liqembu elicinileyo njalo labadlali abadlala kuhle. Sizabe singekhaya thina, ukutsho ukuba sizabe silosekelo lwabalandeli njalo sizazama ukuba sithole yomithathu imiklomelo.
Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu elihlezi phezu kwengalane leCapes United lona elitshiya eleChicken Inn ngemiklomelo emibili lizadibana leleDynamo senkundleni National Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukela intshantshu zanyakenye iqembu leFC Platinum lona elihlezi endaweni yesithathu engalaneni ngase-Ascot Stadium. Ngensonto njalo, iqembu leBlack Rhinos lizadlala leleNkezi Platinum Stars ngaseRuvaro. Iqembu leMshwane Stars lizadlala leleTel 1 ngaseTrojan Mine. Iqembu leHwange lizadlala leleHerentals ngaseColliery, kuthi iqembu leTriangle lizadibana lele PC Caribbean ngaseKibo. Kusenjalo, ekupheleni kwalimpela viki kuzabe sekusaziwa uba yiwaphi amaqembu azabe edlala kusigaba se-PSL evela kusigaba seka-Division 1 ngomnyaka ozayo, njengoba imidlalo ifika komlindo yacina kuzigaba ezibalisayo ese-Southern Region, ese-Eastern Region kanye laku-Central Region. Kusigaba se-Northern Region, iqembu lebutho leZimbabwe ele-Cranbourne Bullets yilo elithole lelilungelo, ikanti ku-Southern Region umbango uphakathi kweqembu leBulawayo City lele-Talent Vision. Kusigaba se-Eastern Region umbango uphakathi kweqembu le Canucks kanye lele Buffaloes, ukuthi kuCentral Region umbango uphakathi kweqembu leShasham kanye lele Wawa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Woza Friday, kuhlelo Woza Friday liviki silomculi womdumo werumba ugibela bemsola ehamba leqembu lakhe libizwa ngokuthi yiFortlani Sounds. Leli qembu lisanda kwethula idlalade elitsha elilesihloko esithiwa Niphiwa Amandla. Untungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Le leli lidlala telikagibela bemsola elesikhombisa kanti njalo liqukethe ingoma eziyisikhombisa. Lile sihloko esithi niphiwa amandla. Ugibela bemsola uhlabela ekwele South Africa lanxa nje edabuka ePlumtree. Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi idlozeli njani lale ethi oziphethe kahle. Siqale ngokubuza umhlabeleli ukuthi uyake ayidlala yini amagigi ekhaya njengoba ehlabela nje ekwele South Africa.
Ekhaya bengakaze ngiyenze amagigi khona ngoba kusakhona into ezinye engisazihlanganisa ezingakahlangani ngendlela. And nalapha eGoli hayi ngiya nje studio senior record but nokupromota nginokupromota nje eGoli abaningi bayangazi.
Litholakala ngaphi idlalade?
Abangabe befuna ukulithola lelo dlalade bangafonela mina kule number ethi mina Gibela bemsola igama lami lamampela ngumishayeli Ndlovu. Abanye bangazi ngophilane nomntaka mathapha emalalume emabuleni kulapho esiyakhe khona. Abafuna ama-CD wathola kimi bangafonela kule number ethi 061-620-5665 noma 078-3305-467.
Le ngethi ukubekezela.
Ngiyazibongela sthandwa sami. Mama zithini zethembiso zakho.
Ngathini kubalandeli Gibela?
Kubalandeli nje ngingathanda ukuthi ngikusho kubo ningajabula kakhulu ngekhisimusi mani lidlala nani nililalele. Ikakhulu abayazi ulimi lwakithi ulimi lwesikhalanga ngithemba ukuthi bazolijabulela kakhulu. Ngingathanda futhi ukuthi ma kukhona abangikhuthazayo basho bangikhuthaze kule inamba esengishilo. Siyakheni siye phambili umculo uma ngisaphila ngizohlala ngiwuletha njalo.
Ngaphose lokugcina.
Bonga imina njalo Gibela bemsola uDouble Problem inkinga ziyagibelana inkinga phezulu kweyinye. Yonjalo lenkunzi kaMpandla kade belo kuyejikijela ngembazi nemkhonto bethi bayelimaza kanti bayinikeza amandla. Yaqhubeki lokukhonya ngaphandle kwesibaya zafohle zikaMpandla zayilandela zayashona phakathi ensimini kaMkhulu Magwaza. Waphuma esephethisa gilazi zombili wathi kwenze njani na? Mkhulu ozala umama loyo. Ucakito omnyama ophuma esidulini muva komuzwa kwaNdlovu amaqhuda abikelana. Kajeni kwebenyathi obusonga busomluka inkomo ezandle ekhaya ngokusela belusi.
Uphuma ke enkundleni uGibela bemsola lefohlanisa unzi ngale ethi
ndakane kubona uzisebenza mozila yangu ndithi pamwe ubinya unalebeswa ndisingazibe kuthi mangwa nayo wena ndikandulile ndisingazibe kuthi mangwa nayo wena ndikandulile wathini ndindile mabalazelwa yini.
Gibela bemsola isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umantshi wakobulawayo ugweba umnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo loluntu labanye abathathu ukuhlala ejele kweminyaka yesikhombisa. Isinqumo sikahulumende sokuguqula amanye amabizo emigwaqo kobulawayo sidala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.